UDokotela Peter Magombeyi ubikwa lokhu esesibhedlela se-Avenues eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokuba amapholisa emvimbe ukugada indizamtshina esilindweni seRobert Mugabe International Airport ukuze ayekwele South Africa. Izolo uMagombeyi ubikwa ehlukuluzwe ngomunye okade ezithi ulipholisa ongabethwanga ngegama esibhedlela. Lundoda ubikwa esukele uMagombeyi ngenqindi wamlimaza ingalo phambi kwamagqweda akhe loyise. Izehlakalo zayizolo zenze kwabuyela emthathandaba namhlanje amagqwetha kaMagombeyi edinga ukuba avunyelwe ukuyakwelatshwa lapho afuna khona. Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni usole kakhulu amapholisa esithi akahloniphi umthethandaba we-High Court.
Kanti mhlawumbe nxa uhulumende engasalandeli lokho okukhulunywayo ikhothi efana ne-High Court, kutshoni nje bazama ukusitshengisa ukuthi vele kabalandi lo mthetho njalo kabawulandeli. Okokuqala bathi uPeter lo kathunjwanga wazibalekela wazihambela, kwathiwa ye kade esebenzisa i-cocash yakhe, ye waya kuma-o-night, ye kwathintini, beleke bezitshela izitori ezingapheliyo. Khathesi sebesitshela ukuthi kabasamvumeli ukuthi ahambe uyalatshwa nje. So kutshengisa ukuthi vele kuyini abazamayo okukuvimba, njalo kuyini abazamayo okuvala ukuthi kungayibonakala ngabodokotela e-South Africa, ngoba sonke siyazi ukuthi into abamhlabayo zona zangena emzimbeni wakhe, zangena egazini lakhe, zingahamba ziyabonakala ngabodokotela nje.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Chenelani Tungakwa yena uthi lokhu sokutshengisela ukuphelelwa ngamacebo osekusenziwa nguhulumeni.
Ngingathi udaba lukaDr. Magombeyi ludaba oluhlungu, sowatholakala kodwa kathesi kukhanya bayamalisa khonoku ukuthi ebethola isizwe selatshwa. Mina ukubona kwami sokutshengisela ukuthi uhulumende lo usephelelwa, usekhona ukuthi eqedise izizalwane zeZimbabwe.
Omunye olunamalungelo oluntu uMlungisi Masfela uthi amapholisa kufanele abe yiwo alondoloza umthetho athi uwephula
ubana beyadle bephikisane lwesinqumo somthetho wandaba we-High Court. Kuyadanisa kakhulu ngoba sikhangelele ukubana amapholisa ngama-law enforcement agents abasebenza labo emthetho wandaba, nganjalo sokusenzakala kanje ukubana bengalandeli izinqumo zomthetho wandaba kuyinto edanisa kakhulu. Njalo lokhu kutshengisa ukubana siphila elizweni okungalandelwa khona imithetho, kuyinto tshengisela uhulumende ukuthi uhulumende wezigobhodo ongalandeli umthetho.
Uhulumende yena lokho eqina ngelokuthi uMagombeyi khulekile ukuya lapho afuna ukwelatshwa khona. Umphathi ntambo zokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mthwanga uthi amapholisa akhona ukuvikela uMagombeyi hatshi ukuthi avimbe ukuya kwele South Africa. Uqhubeke ethi kulamadoda alitshumi nanhlanu 15 abuye izolo efuna ukumthatha esibhedlela lapho amapholisa abuye avikela uMagombeyi efanisa nabantu ukuthi bamthathe.
The government would like to assure the nation that Dr. Magombeyi is not being held against his will. Once the police are satisfied that his personal security is guaranteed, government will ensure that Dr. Magombeyi is free to travel to a place of his choice without hindrance.
Iningi lithi lokhu kuveza ukuba uhulumende usebenzisa umthetho lapho afuna khona, aphinde awephule lapho abona ngani awuvumelani lezifiso zakhe. Abalwela amalungelo oluntu bathi lokhu kuyingozi enkulu ekulondolozeni kwelungelo loluntu elizweni. Umahluli womthethandaba we-High Court uJustice George Jiweshe walise intatheli izindaba ukuthi zingene edale lapho usikhomishwa amapholisa uGordon Matanga abezama khona ukuguqula isinqumo esethulwe nguJustice Happiness Show esalela amapholisa ukuvimba uMagombeyi ukuya kwele South Africa uya kwelatshwa. Igqwetha elilela amalungelo oluntu uBeatrice Mthethwa walelwe imizamo yakhe yokuvunyelwa ukungena kwalezi ntatheli izindaba ukuthi ziyelaleya lolu daba luthethwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.